tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshana njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 10 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Elilizwe sifontileke kukomponzi idla emini, akula mthetho olandelwayo, ozenzelo kwakho zenzelo kwakhe, ipolitiki yelokhu isabusa lapha elizweni.
Ilizwe leZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekiswa kokulondoloza amalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
I-transit ayisastiki to ama-weekly basis than ukuthi kwankhona sabefutha izizi like once every week. Maybe kwezinye isikhathi singabe siseqisa, kwezinye isikhathi kwanisa ukuthi ngayishiyeli siyitholi sesifutha. Sesifutha ngokuthi ishiyeli siyitholile manangovevo beyinto ezidala.
I-council yakoBulawayo sixwayise abahlali bakulelo dolobha ukuthi belondoloze izibi zabo ngoba ayisoze yenelise ukuzicitha viki zonke njengenjayelo ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota. Inhloko kahulumende wakele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali namuhla uphiwe isicoco sokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele eseNobel Peace Prize. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku lokuqakathekiswa kokulondoloza amalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezokulwela ilungelo loluntu bachaze umnyaka ka-2019 njengomnyaka obenzima kakhulu ekulondolozweni lawo malungelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emikweni abawethulele abezindaba ukunanza ilanga le-International Human Rights Day, abenhlanganiso yabodokotela abasebenzisana lozulu ukulondoloza amalungelo kwezempilakahle eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi bakhathazekile kakhulu ngesimo esiselizweni. Unkosazana Sandra Dizwani, elinye lamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu, uchasisa kabanzi ahlangane lakho lapho eqhuba umsebenzi wakhe wokumela abantu emithethwandaba.
Ngibona ngani we've been doing bad. Imithetho yethu ayivumeli ukuthi abantu beshaywe ngaphandle komthetho. It means kulalapho esiphambanisa khona.
Abenhlanganiso yamagqwetha elwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bathi izehlakalo zomnyaka ka-2019 ziyethusa, ikakhulu ziqhutshwa ngabamele balondoloze umthetho abohlangothi lwezomvikela abagoqela amapholisa labebutho. Unkosazana Idirashe Chikomba ngelinye lamagqwetha olilunga lezethelechara, yena ke ulandisa kabanzi ngokwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakale elizweni lonyaka.
Izenzo zamalunga aweZimbabwe Republic Police zephula imithetho ebekwe ngaphezu emhlabeni jikelele. Uhulumende uyacetshiswa ukuba alandele imithetho efakwe emhlabeni jikelele. Uhulumende uyacetshiswa njalo ukuba ngokuphazima kweso enelise imininingwana ezenza abantu benelise ukubika izehlakalo ezinjengalezi ezenziwa ngamapholisa.
Kube ngesifanayo lakubalandeli bamabandla ezombusazwe aphikisayo, ikakhulu ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, bona abathi kunje beqhubeka besephulelwa amalungelo abo abantu ngokwaliswa ukutshengisela ukukhonona kwabo lapho bethe bafisa ukuveza insolo yabo ngohulumende. Unobhala wohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa kabanzi kuba kungani belombono onje.
Kusukela ngoNovember 2017 kuze kufike namuhla, amalunga e-Movement for Democratic Change amaningi aphiwe ke icala lokubana kona bafuna ukukhipha uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Lokhu kutshengisela ukubana ke Emmerson Mnangagwa umuntu ke ofuna ukuvala esithu na democratic space okuyiko kulungu ukunakekelwa kwamalungelo asemthethweni welizwe ekuthiwa yena yi-Bill of Rights ku-Constitution yeZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi osekusenzakala elizweni kwezamalungelo oluntu kuyangisa.
Elilizwe sifonti lokhe kukompunzi idla emini, akula mthetho olandelwayo, ozenzelo kwakho uzenzelo kwakhe, ipolitiki yelokhu isabusa lapha elizweni.
Lo nyaka lolu suku lunanzwa ngesikhathi kulezehlakalo ezimbalwa zokwephulwa kwamalungelo oluntu okubalisa ukuvinjwa kwabantu kutshengisela ukukhonona kwabo, ukubulawa lokuhlukunyezwa kukaZulu lapho ezama ukwenze lokho ekuqaleni kwalomnyaka ngenyanga kaZibandlela. Kunje uZulu esehluleka ukulithola ilungelo lakhe lokuthi atholiswe usizo ezibhedlela ngemva kokuba odokotela bekhalazele sithi abasanelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli indleko zabo zansuku zonke. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu abakuchaze njengokwephulwa kwelungelo lokutholiswa impilakahle kaZulu. Lo nyaka leli langa le-International Human Rights Day linanzwa phansi kwendikimba ethi Youth Standing Up for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ikhansili yakoBulawayo isixwayise abahlali bakulelo dolobho ukuthi balondoloze izibi zabo ngoba ayisoze yenelise uzicitha viki zonke njengenjayelo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota awuhambisa awepetulo ledizili. Indawo ezithinteke kulolu daba zibalisa kulolu dubo zibalisa iMakhokhoba, Riverside, Sunning Hill, Waterford, Selborne Park North, Manningdale, Hillcrest, Highmount, Harrisville, Richmond, Trinance, Sourcetown, Le Belmont. Ukansela Shadrack Sibanda ka Ward 7 eMakhokhoba usichazisela okunengi ngalolu daba.
Ikhansili ayisastiki to ama weekly basis yalo ukuthi ngikhona. Sabesifutha izizi like once every week. Maybe kwezinye izikhathi singabe sibeqisa kwezinye izikhathi. Sikwanisa ukuthi ngayishiyeni siyitholise sifuthayo. Sesibutha ngokuthi ifiyeni siyitholile mana ngobeke obe into esidala. Isiqwayiso ngeke sizasinika abantu ukuthi I think sokuthathe into abantu begcine izizi zabo ezindlini for a time. Lapho i-council eyabe ikwanisa ukuthi njengasemakhokhobo okwenzakalayo. Izibi just keep it endlini yakho or maybe just eyadini. Ungazikhiphi phandle okumele zilahlela ku-dark side. Lapho isikwanise khona ukuthi sibuye sizovutha ngibona ungazange yikho abantu abazekhipha khona izinto. But I'm sure ukuthi next week nxa sesikudiscussile ukuthi singawuhamba njani kwindawo, sizanika abantu i-direction ukuthi bayenze njani izinto. Siyabe sesikwanisa yini ukuthi sibuyele futhi ukuvutha iziki zethu on-weekly basis.
Ezinye indlela uDubo ayisikho kusilela kwemali kuphela, yikusilela nje kwamafutha ezimoto. Ukuhambisa
kuhlangene into ngoba lathi ukwenzakalayo i-budget yethu ibingasakwanisi ukuthi kwanise ukuthi thina ungakhumbula kahle i-fuel sikhwele almost 4 times thina ama-rates ethu ebengakakhweli ebengakafiki khona lapho. So i-challenge esikhona ikusilela ukuthi thina we cannot meet i-price that we're buying the fuel at the same time asakwanisi ukuthi singani nayo ukuthi itholakale kayitholakale.
I-council yenelisa yini ukwethulela abantu ezenye imfanelo zabo ngesingathi ngesingisi service delivery?
Ungakhangela vele imali yonke nxa sikhangela siya phambili esiyitholayo njenge-council bese sisuspende bese sibone singcono ukuthi siqale simise okunye ngama-programs like okunye kwe-service delivery. Isiqoqela manje lesi sesiqakathekisa ukuthi sikwanise ukuthi khonokho kuyimali esikutholileyo sikufake konke kungene emanzini because amanzi aqakathekile. Izinto ezinjengokulungisa umgwaqo, ukuthi si-attend ama-best sewer on time, ukhangele ezinye izinto, i-portal patching, konke lokhu sokuyi-challenge ngenxa yokuselakala kwamafutha. Njalo i-budget yethu ayisasivumeli ukuthi sikwanise ukukwenza khonoko.
Alo-ke ngu-Councillor Shadrack Sibanda oka-Ward 7 eMakhokhoba ube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali namhla uphiwe isicoco sokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele esenobel Peace Prize asiphiwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Esamukela isicoco lesi edolobheni le-Oslo kwele Norway, u-Ali ukhuthaze ukuthula emhlabeni esithi impi zomvukela zibulalisa abantu abanengi, zidiliza lezakhiwo njalo zibisela muva intuthuko emazweni. Uthe wamukela isicoco lesi ngoba esebenza kahle lo mkhokheli wakwele Eritrea ukuthi kulungisiswe udaba lomngcele olwenza kwaqhamuka impi phakathi kwamazwe la womabili ngomnyaka ka-1998 kubangwa idolobho leBatumi. Abantu abaningi babikwa bafa kulimpi kwathi abanye basuka emngceleni wamazwe la bebalekela impi. U-Ali uthe uyajabulisa ukuthi sokulokuthula phakathi kwamazwe womabili la.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi liwunanzelele umsebenzi wami wokuletha ubudlelwano obuhle phakathi kwelizwe le-Ethiopia le-Eritrea kulandela ukubangisana umngcele.
I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. Whose goodwill, trust and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries. I also accept this award on behalf of Africans and citizens of the world.
Namukela isicoco lesi engithi ngisabantu bakwele Ethiopia lomunye wami wakwele Eritrea esisebenze gadalala ukuthi kulungiswe udaba lomngcele oluhluphayo. Ngiyasamukela isicoco lesi njalo ngimele abantu bonke bezwekazi le-Africa lomhlaba wonke jikelele.
I was a young soldier when war broke out between Ethiopia and Eritrea. I witnessed firsthand the ugliness of war in frontline battles. There are those who have never seen war but glorify and romanticize it.
Namhla ngime phambi kwenu ngilikhumbuza ukuthi ngake ngaba lisoja elalwa impi yomvukela phakathi kwele Ethiopia lele Eritrea. Ngaba lisoja ngisese ngumfanyana ngabona ububi bempi ngisilwa egangeni. Bakhona abangazi lutho ngempi abayincomayo bengazi ukuthi kayilunganga. Kabazake babone ukwethuka kwabantu ngesikhathi sempi njalo lokudina kwayo.
They have not seen the fear. They have not seen the fatigue. They have not seen the destruction or heartbreak, nor have they felt the mournful bitterness of war after the carnage.
Lawo ke ngamazwi ka-Abiy Ahmed umkhokheli kahulumende wakwele Ethiopia ubekhuluma esamukela isicoco se-Nobel Peace Prize salonyaka asiphiwa kunyanga ezimbili ezidluleyo. Isicoco lesi siphiwa abantu abakhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Abake baba ngomongameli bakwele South Africa uMui uNelson Mandela lomnumzana Frederick de Klerk bake basiphiwa lesi sicoco.
Yebo yebo yebo.
Mthokazi omuhle eZimbabwe omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lokulwisana lokukhahlanyezwa kukaZulu olwe Human Rights Day olwesihloko esithi Youth Standing Up for Human Rights. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumelele umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo 8 p.m.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uhlangane lomkhokheli wakwele Saudi Arabia unkosana Mohammed bin Salman bathembisa bonke ukusebenzelana kuphenyo lokudinga imbangela yesehlakalo sokudutshulwa lokubulawa kwabantu abathathu enkambeni yabebutho lolwandle esigabeni seFlorida ngolwesihlanu olwedluleyo. Umlawuli wedalela ePhalamende webandla lamaDemocrats ngapha kweleMelika, uHouse Speaker Nancy Pelosi usayine esekela isivumelwano esitsha sokuthengiselana kwamazwe asemhlubulweni weAmerica eseNorth American Trade Pact namhlanje esiqinisa ukusebenzelana kuhle kwezokuthengiselana esikade sikhona eseNorth American Free Trade Agreement. Ukubuyiselwa kwemali efakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno lokuthembisa ukufakela imali kuntengo yokunye ukudla okuthiwa kuzenziwa ngumongameli Mnangagwa kuthiye abanye abathengi bejabula, kodwa ingcwethi kwezomnotho zisithi kule mbuzo eminengi. Ukufakela imali okwenziwe nguhulumende ukuze intengo yempahla ibe nganeno emazweni athiyeneyo akwandanga kusebenza kuhle, ikakhulu emazweni alenotho exegayo njengeZimbabwe. Usibalukhulu ogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC umnumzana Ostalos Siziba uthi uhlelo lukahulumende lolu alusoze luphathise njengoba umnotho welizwe usebenzisa imali engelasisindo phandle kwelizwe.
IZimbabwe ngekwezomkhono iclassifya ukuthi isiyi-commodity economy, okunja okuyutho ukuthi thina si-importa almost yonke into edliwayo kuleli lizwe, njalo si-importa izinto ezinjengama-toothpick, izinto ezinjengama-globe, asiselayo-ke i-capacity yokuproducer. So inkinga ekhona ukubana nxa sisebenzisa-ke iZimbabwean dollar elingasebenziyo nxa ungacross ama-border, uyenza ukubana intengo yezinto phandle ibe ngephezulu. Uhulumende ukusubsidize into ezinjengomumbu ukuthi impuphu ichiphe kuzasipha inkinga yokubana isikwereti abathina i-domestic debt iyabikhula. Yikho esikubona ezinye ukuswelakala kwamagedi ngenxa yokuthi lapha athengwa khona athenga-ke ngama-US dollar noma ngamarandi. Thina lapha kwele Zimbabwe siwathengisa ngamabhondi, so abezesa ama-service provider bonke baba lenkinga-ke yokubana-ke bazathenga njani phandle kwelizwe njengoba uhulumende esithi bethengise ngamabhondi.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee ebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenziwa nguhulumende kuyancomeka njalo asiko kuthenga amavoti njengalokhu okucatshangelwa ngabanye.
Lokwanamele siluchayele ihlombe sibili singawukhangele nganto ukuthenga amavoti ngoba akula election ekhona kwakaphesi. I-election elandelayo izaba khona ngo-2023 kodwa kungakafiki ku-2023 uhulumende akusamelanga phela agoqe izandla ayekele abantu betholakala uklub. Kumele abonakale ezama ukuncedisa nalapha akwanisa khona ukuthi izinto zibe ngani ziba nganeno for umuntu esingamlibi ordinary person in the street.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera uthi lanxa lolu kuluhlelo oluzekethi isa ubunzima obukhona elizweni, indlela okwenziwa ngayo akusoze kusebenze.
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi ama-subsidy asebuyiselwe,
kodwa mina ngaba nemibizo emibili okumele umphathi ntambo asiphendule ukuthi sibone ukuthi uza sebenza yini ewakhipha ama subsidies lawa umphathi ntambo ebethe ngala mali eyokuthi aqhubeke ama subsidies so siyasifuna ukuba kwazi ukuthi azabhadalwa njani ngoba uhulumende nguye okumele abhadale idifference leyo uzayithola ngaphi imali kungaba ukungezelelwa kwama-taxes na okuzayenza ukuthi umphathi ntambo akwanise ukuthi abhadale ama-subsidies lawa umbuzo wesibili ukuthi umphathi ntambo bethe njalo kule ndaba zenkohlakalo ezenzakalayo nxa ukhangela ukuthi ama-subsidy angkhona ahambiswa kanjani so le plan yini kumbe so le hlelo yini lokuthi ungabe le nkohlakalo le imali ingalahleki njengoba sikwazi ukuthi silodubo le corruption lapha eZimbabwe
Lanxa sokwedlule phose amaviki amabili uMongameli Mnangagwa wathembisa ukufakela imali kuntengo yokunye okuyisikhombisa ukudla lokhu kusathengwa ngentengo endala
Omela iZimbabwe kumkhankaso wokuhlanyelwa kwezihlahla iNational Tree Ambassador uMnumzana Neverbonde ukhuthaza abantu ukuba bazinikele ukuphatheka kumkhankaso wokuhlanyela izihlahla owenziwa laphezulu kusukela ngozibandlela womnyaka ozayo ngoba umumo womkhathi usugugudeke kakhulu okubangela ukuba izulu lingani ngesikhathi abantu abasikhangeleleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba eKobulawayo.
IZimbabwe inanza ukuqakathekiswa kokuhlanyela izihlahla ngomgqibelo wakuqala wenyanga kaMpalakazi ele-National Tree Planting Day okwenziwe ngempelansonto kodwa u-National Tree Ambassador uMnumzana Neverbonde ukhuthaze abantu ukuba bahlanyele izihlahla ngozibandlela phansi sekumanzi izulu selike lana okuzwayo.
Mina ukubona kwami ukuchinja kwemomo kathesi ngiyacabanga ukuthi kathesi izulu alingani kwakungcono kusasa vele silungise ukuhlanyela then sihlanyele ngo-January because isikhathi esiningi sikahlanyela lamhla izinto eziningi ziyafa siyakubona last year sihlanyele kulenye indawo emabhisa ngala nakathesi akula izinto siyi-1 because i-problem lezulu umomo sewuchinjile liyabona izulu seyibuya ngo-January esikhathi esiningi January ngo-February so ngiyakhuthaza abantu ukuthi sibili sihambeni sohlanyela izihlahla but kungcono ukuthi vele sithi next ngo-January kuyakhona kulezulu
ubonde wengeze ethi inkampani yamandla kagetsi sekumele ilungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi ngoba ngenye layo esibangela ukuba amahlathi aphele abantu bedinga okungabasiza ukupheka lokukhanyisa.
Ihlaka seziphelile sisi. Mina ukubona kwami ngangikhathaza ukuthi abantu asikwazi ukuthi senze njani. Sikabona sikakhangela amanye amazwe kungcono ukuthi vele silungise indaba yesolar 1, 2 silungise indaba yegas plus futhi igas langibona selidula. So sizama ukukhulumisa kathe sizama vele ukuthi sisamone izesa ukuthi ilungise indaba yamagetsi. But amagetsi ha ukubona kwami it's not near over until it's over but mfuna vele i-government yona ifake imali eningi kuzisa kwenza ukuthi amagetsi vele atholakala because abantu abaningi sebehlala edolobheni abantu sebeyisukile emakhaya abantu sebeyigcwele edolobheni isenyonyaka awusomvagazi kukhanya ukuthi umvagazi wathi yona Zimbabwe at 40 so wathi umuntu wonke vele ahlanyelisa i-organization yonke ikhanyele izihlahla ziyi-40
okugcizelelwe ngunkosikazi Siphele Themba Mhlambesi osuka emaphisa ekezi.
Mina ngifuna ukukhuluma nami ngivelele emaphisa ngisho indawo yokuhlanyela kwezihlahla lezi kuthiwa lokhu ubaba kade ekhuluma ngakho gcizela ngakho kakhulu ukuthi ikakhulu ngakho yenza ngo-January ngoba izihlahla zikhanya ziyafa uma zihlanyela kathesi but kwa last year sike sakubona sike sabhenefitha izihlahla zi-right sikuhlanyela ngibona nikuyinto e-right singa ngangahlanyela izihlahla kuba right kodwa njengesikhathi futhi izulu njengoba kanye nganalikho lo nyaka kungani kusuka kubani kwasibisile emuva kodwa ngakho yenzakala siqalise kubo-January kuyabe kungani kuba ngcono ngoba ngakuyabamba izihlahla ngoba kathesi izulu ngani vele alikho izihlahla ziya.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemvelo amanzi lomkhathi besebenzelana le-Forestry Commission bathi amahlathi aya etshabalala ngoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. eZimbabwe izihlahla ziqala ukuhlanyelwa ngeviki yakuqala kaMpalakazi ngomgqibelo kusiya kumabasa, njalo inhlanganiso ezizimeleyo seziqalile umkhankaso walonyaka wokukhuthazana ukuhlanyela izihlahla. Isihlahla esikhuthazwa ukuhlanyelwa lonyaka ngesomvagazi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi iziphepheli zeZimbabwe ezihlala enkambeni yeDuki kweleBotswana seziqalile ukuphindela ekhaya, kulezinye ezemba phansi zisithi azisoke zibuyele ngoba zisesaba ukuhlakanyezwa nguhulumende. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Be kulezi zizalwanisi zeZimbabwe ezingamakhulu phose ayisikhombisa ezaziphephele kweleBotswana zihlaliswe enkambeni yeDuki ezaphiwa isaziso sokuthi kumele ziphindele ekhaya lapho kusiyafika umhlaka 31 Mpalakazi. Iningi ngelabalekela udlakela olwaqhamuka ngaphambi kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 olwabona abanye belahlekelwa ngumphefumulo kukanti abanye basala bengela zindlu. Ngomvulo lwangolwesibili iziphephelezi likhulu lamachumi amathathu lanhlanu i-135 ziphindele eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende weBotswana efake isiqondiso sokuthi zonke iziphephelezi zeZimbabwe zibe sezibhalisile amagama ukuthi ziyaphindela umhlaka 31 Mpalakazi engakafiki. Isikhulumi seziphepheli uMnumzana Bheki Impilo weza ngomunye othi kazimiselanga ukuphindela ekhaya ngaphansi kukahulumende obusayo khathesi. Uthi abanye lokhe belokudonda ukubhalisa ukubuyela ekhaya ngoba belokhe belimbuzo engaphendulwanga.
Kukhulu abaseleyo ngabalama concerns. Kakhulu ngathi ngabantu ungananzelela kakhulu akade bephakathi kwezombusazwe. Basesenokwesaba okuthize. But uhulumende ningani ufuna ukuthi avale indlela. Ekwenzeni ufuna ukuthi avale indlebe angalaleli izikhalazo zabantu.
Abaningi basola ukuthi ohulumende bamazwe omabili bababambe ngamandla ukuthi baphindele ekhaya kungela ukukhathala ngempilo zabo kusasa. Esinye isiphepheli esithi asifuni ukuphindela ekhaya uMnumzana Wasuchibi uthi kuningi ongalungisiswanga okwenza ukuthi bayesabe ukubuyela ekhaya.
Angeke sihambe ngikathesi ngani ngoba umbuso wezanuphepho lokhu sekukhona. Siyawazi lwana umbuso, siyawazi ubugebenga babo. Vele ma kufikwa laphana baya bekhona ama-CIO.
Ohulumende beZimbabwe kanye leBotswana bahlangana nyakenye bavumelana ukuthi isimo sesizinzile ukuthi iziphepheli ziphindele. Lokhu ngemva kokuba iZimbabwe iqale yalandula ukuthi ilezalwane zayo eziyiziphepheli kweleBotswana. Kulemuli ezidlula amakhulu amathathu ezilokhu ezingakabhalisi ukuthi zizaphindela ekhaya. Abehluleka ukubhalisa bazaphathwa njengabantu abangena kweleBotswana ongekho emthethweni, njalo abasoke bathole imali evela kunhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kuhlangothi olubona ngeziphepheli olwe-United Nations High Commission on Refugees, i-UNHCR. Iziphepheli eziphindeleyo ziphiwa amadola emelika amachumi amathathu, i-$300 umuntu ngamunye, kukanti abantwana abangaphansi kweminyaka elithumi kade bethola ikhulu lamadola emelika ngamunye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSaburon kweleBotswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi akalahli imbeleko ngokufelwa ngemva kokuba iqembu lakhe selinqotshwe kabili kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum ilo lisemsileni wenganani yemiklomelo kusiphazi ka-Group B ngemva kokunqotshwa emidlalweni emibili eselidlale kusigaba sezibaya ezomncintiswano we-Total CAF Champions League. Abafana be-FC Platinum yibo bodwa abangakatholi ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba emdlalweni wabo wakuqala benqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal elakwele-Sudan kuthi ngesonto yedlileyo kwabhaqabulwe nge-3-0 le-Etoile Sportive du Sahel elakwele-Tunisia. Kusasele imidlalo emine ukuba imidlalo yezibaya efike komlindi wacina, njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba bazaqhubekela phambili belwisa ukuba badlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano ngoba kule miklomelo elithumi lambili ekhona izadlalelwa.
isikhathi sesingasavumi. Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa kumbe kundaba zika 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.